thina njengentathe zindaba sibona ngani banethukusela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solwenze abantu thakazelele umsebenzi yentathe lezindaba. Yilo udaba olusegudini. Kungasuye umhlanga uZulu kweleZimbabwe langaphandle bebengesoze bebelalo ulwazi lokuthi uma uveji kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews umhlanga awenze leyo veti leyo obaba uGeza. Kuyasimangalisa ukuthi intethe lezindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye esedingwa ngamapholisa. Thina sikubone ngazathi iwekhisela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani kahle.
Lina njengentathe lezindaba lingathi kuyalethusa yini, kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Kuyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukhumbula ukuthi kubuya ngamalanga ambalwa intathe lezindaba zihlanganele upresident uMnangagwa yenathisana itiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona intathe lezindaba isidingakala. Ukumile yena umongameli wathi yena uyi-constitutionalist. Ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona umsebenzi ontathe lezindaba i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana itiye sokuthe kwathini ukuthi namuhla sokukhanya sokudingwa intathe lezindaba. Ngikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGeza. Ungakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesikhiwa bathi ukubotshwa lokudingwa kwaba umhlanga ngoba politically motivated. So nxa upolitically motivated kuyasethusa intathe zindaba azisoze zifanise ukusebenza nzima. Loba kukhitshiwe iphosa kwakhitshwa le-ayipa ikhona imithetho abayisebenzisa nganxele ukuthi besibambe.